Iyo ingxaba ngqoze esihlangana layo nxa ukhangela indaba zombusazwe zelizwe leZimbabwe. And ikho kusitshengisa ukuthi iminyaka yonke le abantu kade belokhu besithi bona balenkokheli ku-opposition besitsho amachapha njengana layo esiwabona esenza ubuchapha obunjengabona lobo ku-politics. Kumele ukuthi nxa abantu ngabe serious abantu beZimbabwe baqalise na manje ukuzinuka amakhwapha ukuthi nxa kade belandela umuntu onjengoTswangirai bemthatha njengomuntu oserious esesenza into ezinjengazonezi nakho okwenzayo kukhanya kuwesi kulalokhu okwenziwa ngumgabe. Asibone mahluko phela uzabe wesi kulo mgabe ngoba yena futhi uvele kafundanga ungani ngokuyistandare pho abantu kade bemkhusela iminyaka yonke le sokufanele baqalise ukuzibuza ukuthi impilo yabo lelizwe lama-projections abo ngelizwe leZimbabwe kade bewakhangelisa ukuthi aza kuya ngaphi njalo kathi esibathi aye ngaphi ngoba ngesimo esikhona kulohlupho olukhulu loluzayo.
Ngokubona kwakho ubona ungani kuzaphetha ngani, ibandla lizadabuka phakathi na?
Selidabukile phakathi nxa kuthiwa ezinye inkokheli ezibandla lona leliyana sezixotshiwe. Singakulibali ukuthi lazo zinkokheli njalo iningi labo abaxotshiwe bebevele bavele basephalamente bavotelwe ngabantu ukuthi babe sephalamente khonaphana. Labo bantu ababavoteleyo asikezi ukuthi sebebalahlile na. Ngokuqondileyo kuhle sihle sikwamukela ukuthi selidabuke lokwesibili. Kusho ukuthi lizoqhubeka lokho lisiya lihlephuka. Kodwa nxa lisiya lihlephuka ngendlela enje lisitshengisa ukuthi onguye okade eyinkokheli nguye olekhanda elitshekileyo.
Singabona na bona labo asebexotshiwe bebambana lamanye amabandla ikakhulu elikamnumzana Wolfman Ncube?
Amabandla abambane singakulibali ukuthi abazisilungu bathi bona ku-politics there are no permanent enemies and permanent friends. Bangabe kade besehlukana ngembono eminyakeni edlule kodwa sesikhangela isimo esikhona lento abantu bazama ukubahlosa ukuyenza kungabenza bagcine behlangana bavumelana ukuthi basebenzelane babumbi la ibandla linye. That remains a very strong possibility. So singakutsha indiva mbona ngazani okungenzeka.